Ibandla le-Triple C likhala lemuli ka-Dr. Malinga kwaba yimeya kwakoBulawayo. Njalo nguye wasebenza gadalala ukuthi abantu abaphila lobugoga bananzelelwe kwaze kwafoma i-Council of the Disabled. Ngubaba edelozelo elobubelo ezwisisisa ngempilo yabantu jikelele kodwa ngabantu abakhubazekileyo. Thina lobaba uChamisa lebandla le-Triple C sikhala lemuli yakoMalinga, lemuli yakoBulawayo, lesizwe sonke jikelele seZimbabwe ukuthi silahlekelwe ngubaba ede ephezu kwe-political persuasion. Mina engikhulumayo uMagalela sisebenze sonke kukomiti ye-COPAC inyanga ezintathu sicubungula sisebenza labantu beZimbabwe saze sabhala i-constitution lapho esananza khona ukuthi abantu abaphila lobugoga ngabantu abafanana labanye abantu abafuni i-discrimination. Ngicho laleyo kuthiwa yi-affirmative discrimination, bafanele ukuthi baphile impilo ephilwa ngabantu bonke jikelele. Ngalokho sithi lala ngokuthula mfo kaMalinga, uliqhawe lesizwe noma bezakwenza iqhawe elithile, kodwa ukuphila kwakho wazikhethela ukuba iqhawe ngoba usebenzile, uhlakulile, wathintitha. Namhla sine-constitution ekhuluma ngokunanzelelwa ngobunono kwabantu abaphila nge-disability. Siyabonga abakoMalinga abasipha iqhawe, siyabonga lemuli yakoMalinga etisiqinele iqhawe lethu. Siyathi sidilala ngokuthula, iqhawe lifa ngobuqhawe kwalo.